Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi alizikhathazi ngemizamo yamabandla aphikisayo eyokuthi abambane ngaphambilini kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2018 ngenhloso yokunqoba ibandla elibusayo.
Bavelezi behlale kade bekhona bebonke noma nje lokhu besenza kungalo kodwa kwangananzelela xa sokuya kukhetho lukapresident bekuvele kungena uTsvangirai la ibabumgabeni laloo akaze akhuthele over.
Abathengisa ezitaladini labanye abazisebenzayo abe-informal sector bathi bamelele ngamehlo abomvu umhlangano ozaqhutshwa nguhulumende weSouth Africa loweZimbabwe ngenyanga ezayo eBite Bridge.
Ngekuyibulawa ezendazezazaezokubeka ngezithiya then le nhlanganiso ekhangelane le mkhonomi yelizwe okuthiwa yi-Zimcord phela befunele iZimbabwe.
Ibandla le-Alliance for National Salvation, i-ANSA, lithi selilawo amagama abantu elithi yibo abakhokhela umbhoqazo we-Gugraund okufanele babotshwe. Siza kuzwa eziphathelane labatsha kanye lezokholo kuwona lo umsakazo we-Studio 7. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zilindele ngamehlo abomvu ukuthi umbuso kamongameli Donald Trump weMelika ogcotshwe ngolesihlanu uzaqhubeka kanjani njengoba engakaze acace ngenhloso yakhe ngamazwe anjengezwekazi le-Afrika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe loMnumzana Dumaphi Mema oyinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Association of Zimbabweans based abroad okhonapha eTexas kwele Melika.
Into yenza abantu bethu ke ikukhuluma kwakhe ayisiyo umuntu lowana ipolitician esijayeleyo ositshela ngaphambilini ukuthi yena umi njani uzabusa ilizwe eqonda ngapi. So ngenxa yakhonoko abantu ngabala qiniso ukubana ilizwe lizaqonda which direction akalutho nje upho ukuzonda umuntu akaphambi kubhala ulutho emsola yena sekugijima la esethendula ngolaka. Ingasiyo nto enhle emele yenziwe ngumongameli welizwe. Kodwa ke ngibona ngani izizwalane zeZimbabwe ezilapha eZimbabwe noma i-Africa jikelele kungcono sinikeni ithuba umnumzana Trump sike sibone ukuthi ufuna ukuqonda ngaphi. But okwakhathesi kuyatshengisela ukubana asilashuwa ukubana uzasinceda ngani ikakhulu thina singamaZimbabweans abase-America. Kulokwethuka kulaba abangela maphepha okuhlala lapha e-America ukuthi ngxenye uzacasa ukuqotha abantu babisela lapha bavela khona. Njalo angizange ngizwe ngitsho even esakhampena laphana any policy emayelana nge-Africa nje ukuthi i-Africa ngizayinceda yini njani.
Kodwa abakhona njalo ababesithi yena umnumzana Barack Obama kenzelanga abantu okumangalisayo ikakhulu abamnyama abakhona pha e-America, ama-African Americans, labansundu abase-Africa.
Angiboni ukuthi kukhona okukhulu esingakukhangelela noma nguphi umongameli weMelika ngenxa ye-Africa. Kukhanya ngani iMelika ayina lutho eludingayo kakhulu kwele-Africa. Ikulibona i-China gijima ingena indawo zonke esenze kufunayo. I-America sizihlalele ingani ayilanda ndaba le-Africa. So mbona ingani umnumzana Trump naye kungena kwakhe akula bantu avala utshintsha entshintsha impilo abantu abamnyama abasemelika kumbeni i-Africa ngokwayo jikelele. Akulutho oluzatshintsha, kuzafanana lokwenziwa ngumnumzana Barack Obama.
Lowo ngumnumzana Dumaphi Mema owenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Association of Zimbabweans Abroad sixoxela esedolobheni le-Dallas e-Texas khonapha kwele Melika. Ibandla leZANU-PF lithi alizikhathazi ngemizamo yamabandla aphikisayo agoqela awe-MDC, iZimbabwe People First, iZAPU, le-People's Democratic Party eyokuthi abambane ngaphambilini kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 ngenhloso yokunqoba ibandla elibusayo. Umnumzana Joseph Chuma olilunga le-Central Committee yaleli bandla njalo emela iphelandaba Mpophoma idalele ePhalamende usichasisela umbono wakhe ngalolu daba.
Lokwana kwesaba isingitsho ngoba bavele nje behlale kade bekhona bebonke noma nje bebelokhu besenza lokudalo kodwa kungananzelela xa sokuya kukhetho lukapresident bekuvele kungena uTsvangirai la ubaba uMgabe lalo akaze akhutshwe lo ukungena kumarani akapresident. Otherwise vele bahlala vele nje kade belo president wana owameleleyo enguTsvangirai. Bebengafaka ye amalunga amapalamenti namalunga ekhansil atshiyetshiyeneyo namaphathi abo ngokutshiyana kwabo. Kodwa vele kuvele ama-election oku esiwadlulelana uTsvangirai nguye okade ebevele ebamela ekhetheni lokukhetha umongameli wesizwe.
Ngezinye indlela utsho ukuthi ukubambana kwamabandla la aphikisayo lanxa kuphumelele akungeke kukhuphe ibandla leZANU-PF embusweni.
Noma bengaze bebambane njani, thina siyithime ezimeleyo, siyithime eqinile, sibambelele, sizaaba enkundleni ferele. Ngalapho kuyabe kunzima, kodwa into engiyaziyo ukuthi nasiyanqoba kuphela.
Lo umnumzana Joseph Chuma olilunga le-Central Committee kubandla leZANU-PF njalo emela iphelandaba Mpophoma edale lePhalamende sixoxelaye okobulawayo. Ibandla le-Alliance for National Salvation seliveze amagama abantu elithi yibo abakhokhela umbhoqazwe weGugurawundi abamele babotshwe bayithonisiswa emthethwandaba we-International Criminal Court, kodwa abanye babantu laba sebabhubha. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Moses Mzila Ndlovu, waqala ngokumbuza ukuthi ngobani laba bantu.
Owakuqala ngumnumzana uRobert Mugabe ayengu-Prime Minister welizwe lona leli ngaleso sikhathi. Owesibili ngu-Vice Prime Minister wakhe ngaleso sikhathi osewabhubhayo uMzenda. Owesithathu nguminister wamasosha ngaleso sikhathi, u-Minister of Defense usewabhubha u-Innocent Nkala. Owesine ngu-Minister of State Security waleso sikhathi, kwaba ngu-Innocent Nkala, kwaba ngu-Sydney Sekeramayi, kwaba ngu-Emerson Mnangagwa, waba ngu-Minister of State Security engumuntu o-directly in charge of state intelligence ngaleso sikhathi. So ngithi mina labo bantu laluphelensilo ayenguye owayekhomanda amaGugurawundi ngaleso sikhathi. Ngabantu esifuna azathi kuqakathekile ukuthi nakuthiwa kona the top 5 abantu abalecala sikukhulume njenge-answer vele singazilazili ngakho, singazami ukucade ngemini ukuthi sesaba ukuthi nxa ukuthi kumbe babona ngazathi lecala ukuthi sikhulume lawa magama. Mina njengenkokheli interim leader we-answer ngithi mina into esayivumelanayo ukuthi kuzamele laba bantu amabizo abo at some point nxa sivumelana ahanjiswe ku-ICC, International Criminal Court.
Sesike sezwa abanye abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC bekuchothoza besithi ungumuntu olenke thabechabi, yikho nje ubumbe ibandla eliqakathekisa izikhalazo zabantu bemathebelele labe-Midlands. Otheni ngalokho?
Uma kuyikuthi ukusukuma sengibonile ukuthi ngaphatheka ekubumbeni MDC nakhokhela le-MDC ngaba ngumkhokheli khona ophezulu, ngaze ngadela ukuthi hhayi ngiyavuma ukuthi umuntu umnumzana labo mama bangakhona kabakho eqinisweni lokuthi indaba yeGugurawundi ikhulunywe. Uma kuyikuthi mina sengibumbe i-answer labanye bami labeni labo, uma khona okokusitsho ukuthi inketha bethabi, ngithi mina hayi inketha bethabi iyasifanela, ngoba nxa ukuthi umele amalungelo akho kuthiwa inketha bethabi kuyakufanela, ngoba bona nxa bekhuluma indaba yeGugurawundi kusobala ukuthi bakhuluma ngaloko okuthiwa isiphiwa i-forked tongue, ulimi lwenyoka, baluma bephozisa, kabekho eqinisweni phezu kwayo.
Sike sabona ekuphumeni kwakho kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Uncube wayesithi ukuxotshela ukubana ubesebone ukuthi wawuqoqa ukugenqula ubukhokheli bakhe kubandla le-MDC. Sesibona kubana babamzila sobumbe elakho ngeke sithi yebo kuveza kubana kukhona yini wawukhoqoqa ku MDC.
Waye lelungelo lokuthi akutshi ukuthi ubona ngathi ngiqoqa kuphi ngoba wayesazi ukuthi lapha xega khona kungathi mina ngangifusisa ukuthi ngathi yakulungisisa sihlale sibambene njengoba nengumuntu wakithi kodwa wakhetha ukuthi akhulume ukuthi umzila ufuna ukubumba iregional party ngoba wawuthi usithi wena siya agenda yethu eMathabeland ekhona lapha ku MDC yikho nxa ikhanya ingasaphumele egcekeni ikakhulu nxa sikhuluma ngendaba leyo ukuthi khona kulamavoti khona la i-proportional representation ukuthi awusozithatha indaba yemathebeland isithi emathebeland uyayinika abantu abangavele emathebeland abe sesithi ulenketa abechabi ngibona ngazathi sehlula nakhona lapho ukuthi wayengicabangelani angikwazi ukuthi wayekuthatha ngaphi kodwa akunanzeka ukuthi lami ngilelungelo lami lokuthi ngikhethe ukuthi ngiphume ngiye-associata lokho sithi khona i-freedom of association lalabo embona bevumelana emcabangweni ngoba ngabona ukuthi mina laye kasavumelani emcabangweni siyehlukana yikho angidingi ukuthi kuthiwe kumbe lo wayefuna lokhu ngoba kambona ukuthi i-MDC yona ngokwayo yayivele ilesi fiso sokuthi iqhube uhlelo lokukhulula abantu bemathebeleleni abantu babese sabebona ngazathi bazaluza ivoti yemashonaland bangakhuluma izinto zemathebeleland yikho mina umuntu nje osabayo ukuthi akhulume into emathebeleland esesaba ukuluza ivoti yemashonaland ngibona ngazathi ngumthengisi omkhulu odlula bonke abantu emhlabeni
njengebandla elisacathulayo elikhangelela ukungena na kukhetho lomnyaka ozayo
lokho vele kasithandabuzi ngakho kasivele kasizange vele akula sikhathi sokukhuluma sizithi kumbe siyangena kuba singeni siyavumelana sonke ukuthi siyangena siyancintisa ukuze abantu bakithi nxa besiyavota bakwathi bavotelani isikhathi sonke abantu bakithi bahambe siyavota besiyadlalisa amavoti bamangale nxa amavoti sedlule ukuthi izinto ababecabanga ukuthi zizalungiswa amavoti esedlule kazilungiswanga sizama ukuthi sinike abantu bakithi ithuba lokuthi babe lakho ukuthi nxa bekhetha besazi ukuthi bakhetha umuntu omeleni
okokugcina baba umzila mazwi banongathanda ukuwatshiyela umphakathi
ngiyazi ukuthi abantu abaningi abantu bakithi bayalalela i-Studio 7 so kuqakathekile ukuthi bahlale kahle phansi bahluzisise into esizikhulumayo bakwazi ukuthi lezi zinto engizibalisayo yizi zinto ezile nkululeko yabantu bemathebeleland ayikho enye into ezasikhulula ngaphandle ukuthi sime ngeqiniso siphumele egcekeni ngezifiso zethu sikubeke sobala ukuthi kayisilocala ukuthi sime njengabantu bemathebeleland ngoba vele wonke amanye amaphathi la avele a-original so akulanto emangalisayo yona izanu i-original
Lo umnumzana Moses Mzila Ndlovu umkhokheli webandla le-Alliance for National Salvation iAnsa ubekhuluma icingweni lontungameli inkomo we-Studio 7. Abathengisa ezitaladeni labanye abazisebenzayo abe-informal sector bathi bamelele ngamehlo abomvu umhlangano ozaqhutshwa nguhulumende we-South Africa leweZimbabwe ngenyanga ezayo e-Beitbridge lapho kuzacutshongelwa amacebo awukuthi abathengisayo besebenzelane kuhle lamazwe omabili. Lokhu kuphuma emhlanganweni oqhutshelwe ePretoria kwele South Africa obukhokhelwa isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe unkosazana Lindiwe Zulu kanye lomeli wesigodlo seZimbabwe kulelo lizwe umnumzana Isaac Moyo obemele unkosikazi Sithembiso Nyoni weZimbabwe. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lo unkosikazi Deborah Mugasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obekulo umhlangano.
Ngizaqala ngama-recommendations akhulunywa ngumama uMinister uZulu ukhulume kakhulu ngokuthi ama-policies akhona asahambelani nomumo wonke welizwe lakibo nelizwe lakithi. So bahlala phansi lomama uThembiso Nyoni bavumelana ukuthi sokumele ukhangelise sokucubungule la ama-policies e-review. Khulumisana futhi nokuthi ukhanya futhi ama-ministers wona ngokwawo sezokuthi beqale sebefom informal sector bona bahle bakhangele labana asebengathi sebekhulile you know asebeleyezinto zabancane asebechatshwa ngomane sebelekuyizitolo megokubili okuthathu werezi kumele kuhle kuqalise from egrassroots kumama othengisa ibhokisi elilodwa kumbenela amatamatisi kumbeni othengisa ama-juice card ethuthukiswe eziphakame eziyofika kuleso sibanga lathi sebe sibona khona ukuthi umuntu lo yabe sekhulile then kwasekusiba lamanye amazwi like ama-medical lokuze lokhu osimazweni whatever ukuthi kufuze informal sector kube khona lokhu
labo pensioni ngoba kukhalo kakhulu ngokuthi ama informal sector bayasebenza besebenza ukufika isikhathi sokuthi kabasebenzisi behlale phansi. So nxa ungela mntwana ubelungele i-source of income engawuncedisa kuyahlupha, ugcina uphende ucina ingxenye osungumuntu wanokhathaza yizihlobo kumbe nothi amazwe wonke omabili imisebenzi yangkhona vele kayikho iyageka. So imisebenzi esikhona isikhona apha kuma-informal kuma-backyard kubobani banezindlini ngaphe ema-ofisini amancane.
Okunye ke elikuhlafune kulumhlangano lezinye njalo izinqumo elizithetheyo
kwasokuzokhulunywa futhi lokuthi athofu i-percentage ngoba sikhangele ku-percentage yakithi eleZimbabwe it's 94.5 almost 95% asebeku-informal. I-94%, 80% ngomama abayibo abanama-challenges kona la yibo abavuka futhi bese-stressed, yibo abavuka futhi bese-abuser maybe sesikhuluma ngokugijimisa ama-harassment, yibo abangazifisiyo futhi namanye ama-policies akho. Sazokhuluma futhi e-boda akusangeni izinto sokusetshenziswa i-rebate ye-$200 kuphela umuntu ezathenga lepolisi yangkhona ekhona ngokuthi umuntu ungena le icathulo kumbeniishedumbeni okungabi okubalwayo okokuthi umuntu uyangena kangaki kuze kwanithi ukuthi isitolo sakhe kumbeni ngokuyi-smouth kwakhe ku-function. Khulumeka banje futhi ukuthi ama-local government gabona ukuthi like i-city council thina njengangapha kobulawayo sile BCC sayibona ukuthi iyanika abantu izindawo ezizo ezisuitable nokuthi kuphongubanika nje i-paradise way kade sekulezulu abantu bathengiswa nzimayo kulezulu.
Lo nkosikazi Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lolwela amalungelo oluntu umnumzana Meli Dube ongapha eMelika okwamanje oqhuba izifundo eziphathelane lobukhokheli. Mnumzana Dube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnewethu, kunjani Ntunga?
Hayi, siyaphila, sikhona khonapha esigodlweni eWashington DC, sibona umongameli omutsha.
Asazi kumbe sithi amhlophe kumbe sithi silusizi babeMelika ngoba kudibene abanye bayajabula abanye bayakhala, sibone inkulungwane zabantu zigcwele imigwaqo.
Wena uyibona njani le ndaba?
Indaba le inzima ngoba ithuthe elizweni elikade lihlezi lazinza lakholwa ukuthi umbuso walo ngendlela obusebenza ngayo usebenza kakuhle njalo kumele uqhubeke unjalo. Kodwa ke bebengazi ukuthi amazwe anjengabo Russia angangenela aguqule ukhetho. Bona bajwayele ukungenela kwamanye amazwe bayeguqula izinto, kodwa ngenxa yokuthi uZulu waseMelika phakathi lapha kakwazi khona lokhu ukuthi kuyarigwa ama-election. Thina kwele Zimbabwe singcono sesisazi ukuthi kulabo nikhuvu lani lani, siyakwazi nxa kule election umuntu vele kumele angalali, umuntu kumele avule amehlo akhangele everywhere ameke sure ukuthi hhayi akula muntu otshontshayo ukhetho. So lapha e-America lay election ka-Trump ibadivide kakhulu ngoba ngabantu abade bekholwa ukuthi hayi kabadingi ukuthi baproteste engakakhethwa, kabadingi ukuthi benze lutho, kumele nje bahambe ngelanga lokhetho bayevotela uClinton bangavotela uTrump then konke kuyabe sokuright. Bebengakwazi ukuthi hhayi ekubaleni lapha ama-votes izinto zingatshintsha. Bebengazi ukuthi kongkhona kungaba le Russia evele siguqule imbono yabantu ngobuningi.
Umbona siba ngumkhokheli onjani umnumzana Donald Trump?
Umnumzana uTrump abantu ngathi sebehlise kakhulu izinga lokumkhangela. Kodwa nxa singambheka ngamanye amehlo ule cabinet ayikhethileyo eyama-business people eyabantu abafana laye abazabe bevumelana laye, ule Congress yonke ngeyama-Republicans, ulama states, more than 30 states, about 31 states are controlled, abuzwa ngama-Republicans kathesi.
Ukhangelela ukuthi abe lobudlelwano obunjani loZulu kumbe lelizwe leZimbabwe?
Ngikhangelele ukuthi abe lobudlelwano obuqhubekisela phambili intando kaZulu, obuqhubekisela phambili ama-human rights. Kodwa kangikuboni, ngibona engane engxenye ezamabhizimusi, njengoba silama-diamond eZimbabwe, silezinye izinto njalo, engani ngumuntu okompitha leChina, kumbe ngathi ogijimisana leChina ukuthi iChina ingabedluli, ingedluli iAmerica ngoku-investa kwamanye amazwe kumbe ngezebhizimusi kwamanye amazwe. Ngimbona engani lokho kungagcina sokumenze wangakhangelisisi kakhulu ezamalungelo, waxotshana kakhulu lezebhizimusi lokuthi bengehlulwa iChina, acine la ezefuna ukubehave njengeChina, ngoba siyakwazi ukuthi iChina lapho ele business khona kayibuzi ama dictator ukuthi kanti lenzani, libulalelana abantu, lihlupherana abantu. Ngalokho ke angazi ukuthi uTrump laye uzafuna ukuthi nxa computer leChina enze njalo na, ukwenzela ukuthi amukeleke kulawo mazwe alama resources awafunayo. So into yakho ningathiwa inzima okwakhathele.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Dube, siyabonga.
Hayi, lami ngibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lolwela amalungelo oluntu njalo ongapha eMelika okwamanje umnumzana Meli Dube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizo eziphathelane lokholo silontungamili.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama ngesonto.
Uphethe umbhalo namhlanje?
Ye, namhlanje bengifuna ukukhangela indaba eyabhalwa nguPawulu kwabaseRoma, ichapter nga-13 iverse nga-1 kusiya ku-4. Bengifuna ukukhangela indaba yokuthi kanti vele thina amaKristu kumele ukuba sidlelane njani lohulumende. Lokhu ngikukhangela ngoba ngicabanga ukuthi kathesi kulo mfundisi ngikhuluma kanje obotshiweyo ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu ukhulumisane laye wathini ngezinto ezimelane nokudlelana lohulumende. Abaningi njalo abakuzwisisi abangamaKristu babecabanga ukuthi kulezinye izinto ongamelanga bazingenele njengamaKristu. Kodwa siyananzelela ukuthi ukuze ilizwe lethu lihlaliseke kakuhle, ukuze ilizwe lethu linothe, ukuze ilizwe lethu liphumelele kakuhle, levangeli lithunyayela, kulezinto kumele abazalwane bezenze. Ngicabanga ngombhalo obuya kimi kathesi kwabaseKorinte abesibili ichapter nga-14, lapho-ke okubhalwe khona ukuthi nxa abantu ababizwa ngegama likaNkulunkulu bengathandaza bekhulumisane laye uNkulunkulu bephenduke ezonweni zabo, uNkulunkulu uyaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwelizwe. Ngakho okokuqala ngifuna ukukhuthaza abazalwane bonke, ngathi kumbe izizalwane zonke zeZimbabwe, ukuthi into eqakathekileyo engaphumelelisa ilizwe lethu, isikhiphe phakathi kobuyanga, isikhiphe phakathi kokudubeka, okokuqala ukuthi kube labantu abazazimisela ukuthandazela ilizwe lethu eleZimbabwe. Sithandaza kanjani? Okokuqala okudingakalayo yikuthi kuyamele ukuthi abantu baphenduke bemele ilizwe lonke, ngoba singananzelela umbhalo lwane engubalileyo kuChronicles. Uyakhuluma Chronicles chapter 7 verse nga-14 uthi yona nxa abantu ababizwa ngegama lami bephenduka becela ukuxolelwa, uNkulunkulu yena osezulwini uyasizwa abe sesixolela. Nxa esixolela laphana uxolela ilizwe lonke. Ngakho-ke amazwe la esiwabona ephumelela amaningi isisekelo sawo kwakuyimthandazo. Ngenye into abantu abangayinanzeleliyo yona leyo ukuthi amazwe la aphumelela, oMelika, oBrithani, basekelwa ngumthandazo. Ngakho okwesibili sesiphendukile, okwesibili okuqakathekile ukuthi thina kuyadingakala ukuthi kube lokuhlonipha abakhokheli, kodwa kumelanga kube ukuhlonipha okokuthi asigwanisi ukubabamba kumbe ukuthi sibabambe ukuthi bakwanise ukuthi bahloniphe labo izizalwane zelizwe labo, engathi ngesilungu i-accountability, ukuthi bebe le ndlela eyokuthi bayabanjwa ngabantu babahlalise phansi bababuze ukuthi kathi lokhuyana wasithembisa khona kungaphi, kumbe lokho kumele kwenzakale indaba kungasayenzakali. Singakhangela ukuthi iningi labantu abahlala lapha eZimbabwe bangahamba bekhetha umuntu obusayo kuhle kuphelele khonapho ngelanga lokukhetha, kodwa ukuthi umuntu lwana zonke izithembiso leziyana azilethileyo uyazilandelela yini uyazenza, abantu bagcina bengalandaba lakho. Ngakho-ke uNkulunkulu ukhangelela ukuthi thina njengabantu, thina njengezizalwane zeZimbabwe, isibusiso sethu sibuya ekutheni sisekele abakhokhelayo, kodwa sikwanise ukuthi njalo sibabize sibahlalise phansi sibabuze ukuthi kathi khathesi usibusa njani lokhu lalokhu indaba kungenzakali.
Kuyiqibe ngomthandazo mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sesithandazela wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe, sithandazela baba abahlala khona pha eZimbabwe labangaphandle ukuba bazathatha kumlando ukuba izizalwane zelizwe leli elihle kangaka. Nkulunkulu, bebambe inkokheli zabo, bebambe abafundisi, bebambe abantu abayehlukeneyo, bebambisane labo umsebenzi ukuba ilizwe leli leZimbabwe libe ilizwe elihle elingaphileka kakuhle. Njalo sithatha lesi sikhathi ukuthandazela bonke abagulayo, bonke abangezwa kuhle, bonke abala sekelwe isihloko ukuba wona uzabaduduza njalo baphilise egama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useni Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngesizwe inkondlo yembongi elodumo uDumisani Mhlanga ngeqembu leHighlanders, yena owayenza kusungulwa umkhosi waleli qembu wokubukisa impahla zembali yeBhoso khona okulokhu kuqhubeka lalamhlanje e-Art Gallery koBulawayo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.